besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku the prevailing interbank rate. So besikhuluma la ngeviki edlulileyo, kodwa asisazwa nalanga kahle ngoba yena uhulumende wayese office kwi-superintendent of which ayikwani imali naleyo ukuthi silokhu sihambe emsebenzini, sile-transport, silokudla, silabantwana, sile-health yethu. So sicabanga ukuthi akukwani ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini.
Kutsho ukuthi kathesi sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa silinganisa le US dollar. Imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is times 10 nxa ngaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela ngiso politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yibo abasikhokhelayo.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe le ncane yona leyi lingayiphiwa le yahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nicho. Sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyele emsebenzini. So in short, asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor, kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals, impilo, UBH, iParanyathwa, iHarare hospital lesiThunguzwa. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku district level la kuma provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukela mhlaka 3.